incwadi yethunyelwe yisikhulumeli semhlangano se-PSL unkosazana Nakhuza ayibare namhla emini ithi iqembu layo lendazi letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa yinhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu ngaphansi komlayo wama-31 order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindi uyaqina kungakhathalekile ukuba lomdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala agoqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ngagoqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni ukuphosela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli elethesa iqembu layo lendazi likhangelelwe ukuthethwa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu layo lendazi lizwe lingakatholi uziphuse uthi abalandeli beposo kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe. Obephakathi enkundleni eBarberfield ngesonto ebukelela umdlalo mathupha uSimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Busosa esokungaphakamisi iflegi yakhe ngesikhathi yomgadli weDynamos uChristian Mpopa ehlohla. Kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu layo lendazi belizanqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engama-40 ngemva kokuba abalandeli beqembu layo lendazi bejikijele umsekeli kaNompembe uKuzosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu leDynamos uChristian Mpopa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi ukusosa uphazamise umdlalo wobumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana uburayithi ekuqaliseni kodwa u-assistant ref lowana uKhusosa uphambanisile afana ngokuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube yi-offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli be-Highlanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani ba-take ama-meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu le-Highlanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kwinhlanganiso ye-PSL yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngimele esibuseleni kobulawayo ngujoseph njanjini.